Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle. Namhlanje kungolwesine mhla ka 17 Ncwabakazi 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla le-TRIPC angamachumi amane 40 abotshwe ehamba ngezimota ekhankasela ukhetho eGlenview ngolwesibili amiswe emthethwandaba namuhla. Abezanu PF bathi ibandla le-TRIPC lesaba ukunqotshwa kukhetho yikho selijona imithethwandaba njalo likhonona ngeZimbabwe Electoral Commission, amapolisa kanye lezinye inhlangothi zikahulumente. Ibandla le-TRIPC lona lithukuthele phezu kwamazwi kasikomishi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga, yena othi ilunga laleli bandla uTinashe Chitsunge wagxotshwa yimota hatshi ukuthi wagongodwa ngabasekeli bezanu PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abebandla le-TRIPC abangamachumi amane 40 abagoqela oncintisa edinga ukuba ngumeli weGlenview South edalele parliamente ababotshwe ngolwesibili behamba ngezimota bekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo eHarare bamiswe enkantolo namuhla. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Abe-CCC laba babotshwe ngolwesibili ngemva kokuphatheka kuhlelo olwekharali olokutshayela izimota zabo besuka emavinkilini awemachiphisa emzini we-Highfields besiya emzini we-Glenview. Amapolisa athi ananzelela ukuba lolu hlelo olwekharali beluphambana lemithetho yelizwe kungakho belumisile, kodwa abe-CCC baqhubeka bebhoda ngezimota lezi baze bacina bebabopha. Igqwetha elimela abantu laba umnumzana Kutsai Katsere uchasisele umhlangano lentatheli zindaba ukuba betheswa macala bani.
Disorderly conduct,
betheswa icala lokuphambanisa ukuthula, betheswa njalo icala lokwehluleka ukutshela amapolisa ngomhlangano wabo. UGrant Moore Hakata betheswa icala lokwehluleka ukutshela amapolisa ngomhlangano wokubhodabhoda ngezimota.
UKatsere uqhubeke esithi ababotshiweyo bancitshwe ukudla namanzi okugeza okwamalanga amabili. Amapolisa athi alobufakazi ngoba abantu laba babotshelwa endaweni lapho abenzela khona icala. Kulabantu abafuna ukufakaza ngodaba lolu njalo bathi kukhona abakuthola endaweni lezi okuveza ukuba benza icala. Kusenjalo, ibandla le-CCC namhlanje belisemthethwandaba waphezulu e-High Court ngemva kokukhweza udaba lwabo lokuthi idale libambe ngamandla abekomishini ebona ngezokhetho e-ZEC ukuthi banike ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota ele-voters roll. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba utshele intatheli zindaba ukuba i-ZEC ithi izabapha i-voters roll mhlaka 19 ngomgcibelo.
Bafake isinqumo under oth ukubana bazasinika i-voters roll mhlaka 19 ukwenzela ukuthi sibe layo ibe verified lama polling stations sesibe siwazi ukubana wonke umuntu ebekwazi lapha avotela khona njalo kungabi lesitsotsi esenzakala.
Ngokolunye udaba, umongameli Emmerson Mnangagwa usukume izolo ntambama esiya kwele-Angola emhlanganweni womanyano wamazwe angezansi wezekazi le-Afrika owe-SADC Summit. EleZimbabwe likhangelele ukuthola isikhundla somsekeli kamgcinisihlalo we-SADC ozaba ngumsekeli welizwe le-Angola lona elizaba lomgcinisihlalo we-SADC. Lokhu kusolwa ngabaningi abathi kuza kwenza i-SADC ehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngemfanelo ikakhulu ekukhangeleni ukhetho lweZimbabwe oluqhutshwa ngeviki ezayo. Kodwa oncintisa imele izanu PF emzilikazi Mpophoma kobulawayo umnumzana Admire Maskati uthi bayalamukela inyathelo leli.
Kuyinto enhle ngenxa yokuthi iZimbabwe ililunga le-SADC
ile mvumo njalo ilakho konke okuyifaneleyo ukuthi ithathe isikhundla kusigaba sesatana.
Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolo zindlovu.
Abibandla lezano PF namuhla basole ibandla eliphikisayo ele Triple C besithi liyaqhaqhazela ngokwesaba ukunqontsha kukhetho. Yikho nje selikhweza amacala angapheliyo okukhonona ngokhetho lolu emithethwandaba. Lisola njalo ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission, amapholisa kanye layo imithethwandaba. Utopias Mudzingwa uyalandisa.
Ekhuluma lentathelo izindaba namuhla esigodlweni sebandla lakhe eHarare, isikhulumeli seZANU PF umnumzana Christopher Mtswangwa uthe abalungiselelanga lolukhetho ngokuhlelekileyo abe-CCC, yikho sebesola inhlangothi zikahulumende ezibona ngokuqhutshwa kokhetho ezifana leZimbabwe Electoral Commission, abeZimbabwe Republic Police, iZBC kanye lezinye.
They are now much more interested in challenging
indaba sibili ukuthi izeki la mapolisa lezinye inhlanganiso zokuhulumende baqhuba kuhle umsebenzi wabo, kodwa la basesisaba ukunqotshwa. Njengebandla sithi abachallenge inhlanganiso lezi zinqotshwe kakuhle bethule.
Kodwa wabona ngezokhetho kubandla le-CCC, unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi abasoze begoqe izandla beyekela lezinhlangothi zizenzela umathanda.
Thina siyabe sifuna ukubona ukuthi inhlanganiso lezi ezisebenzela umphakathi zisebenza ngemfanelo njalo ngalokho okuhlelwe kukumthetho yethu yelizwe.
Ocubungula indaba zombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uyakusekela okuchiwo ngunkosikazi Shiriedenga.
Vele indlela abaoperator ngayo babamba ama institution angu-4 aqalathekileyo. Babamba ama-court, bebambe i-parliament, bebambe i-executive leyo, bese bebamba abachuphi bendaba.
Kodwa enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe izimele, umnumzana Elton Ziki, uthi bakhala amanga abe-CCC.
Lokho esikuzwayo ukuthi i-CCC lokho ikhomba iminwe, isithi ZBC, iZRP, kumbeni iZEC, hatshi, ifanti i-CCC ifanti izikhangele yona ngokwayo.
Igqwetha likamnumzana Xavier Kasukwere, ovinjwe ukuncintisa esikhundleni sikamongameli welizwe njalo ecubungula ezombusazwe, unkosikazi Jacqueline Sande, uthi ukhetho oluzayo lihlazo ngoba inhlanganiso ezibona ngokhetho elizweni zisekela ibandla leZANU PF.
IZANU layo ukuthi ziphume ikhuluma into enjalo kutsho ukuthi bona babona ukuthi abantu laba ngababo, okutshengisela khona ukuthi ukhetho oluzakwenzakala mhla ka-23 August asilokhetho olufaneleyo, asilokhetho esingalithi lona lu-free and fair.
I-Studio 7 kayenelisanga ukukhuluma labe-ZEC ngoba bebengasabeli omakhalekhukhwini wabo. Kodwa bekhuluma izolo lenhlanganiso ezizohlola ukhetho lwakuleli, i-ZEC kanye lamapholisa batshela lezi nhlanganiso ukuthi bayenza konke okusemthethweni ukuze ukhetho luqhutshwe kuhle. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Topias Mudzingwa.
Ibandla eliphi uxolo ibandla eliphikisayo ele Triple C seliveze ukuthukuthela okukhulu phezu kwamazwi ethulwe ngusikomitsha wamapholisa umnumzana Gordon Matanga. Yena utshele inhloli zokhetho ezivela phandle kwelizwe izolo ukuthi umsekeli we-Triple C uTinashe Chitsunge obikwa wakongotwa ngamalunga ezanu PF Glenview kumavika sanda kwedlula wagxotshwa yimota. Nanka amazwi kaMatanga.
On 3 August 2023, we received a case of public violence in Glenview, that is here in Harare, in which a life was unfortunately lost. The deceased, Tinashe Edson Chitsunge, aged 44, was run over by a truck in the course of politically motivated skirmishes. It is important to note that we have since arrested a total of 15 suspects in connection with this case, and all of them are being charged for public violence.
Lawo ngamazwi kasikomitsha wamapholisa umnumzana Godwin Matanga. Umsekeli wesikhulumeli se-TRCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda usole kakhulu amazwi kamatanga esithi uChitsunge wabulawa yiZANU-PF.
Kuyadanisa, kuzwisa ubuhlungu, kuyahlukumeza umoya lengqondo ukuthi amapholisa sebehavior njengamapholisa kaSmith, uhulumende weZANU-PF wenza khonokuyana okwakusenziwa nguSmith, ukuthi uSmith wayegongoda abantu esebenza amapholisa ephinde esebenzise ama-courts lamasoja. Yikho ke namhlanje uma ebesithi uThunge wabulawa yimota, khona kulobufakazi kulamavidiyo kulabantu ababelobhova, siyabazi labantu bakhona. Hayi, sithi sizafika isikhathi lapho laba bantu abazaba accountable, ngoba abanye lokho bebehave njengabantu ababesenza igugura hundi. Namhlanje emandebeleni le Midlands sithwele nzima, silabatwana, silababozi bazali, abantu abalazithupha bagongodwa njengakhona okokwenziwa ngamapholisa labantu beZANU-PF. Kungenani abantu sebephiwe isikhathi esithi ikehla ichance yokuthi uma befuna ukulungisa ububhinya lobugovu lobo benziwa izano, ababuye baze kwichiza ngamavoti abo mhla ka 23 August 2023, ngoba lwana ujaha kasoze fele ize njengegundwana. Abantu abatshengise ukuzonda kwabo, bahle bakhuphe ingcekeza yonke okuthiwa ngumbuso weZANU-PF.
Simzwile njalo uMatanga esithi yebo kulodlakela lapha lalaphaya, kodwa uthe izehlakalo lezo zinlutshwana kakhulu okokuthi kazisoze ziphazamise ukuqhutshwa kokhetho ngemfanelo.
Uma kusifa abantu ukhulumane, ufuna impi, ufuna igugura hundi, ngoba vele bona abalandaba, ngoba babulala over 20,000 abantu besintwini ngegugura hundi. So uma kusifa abantu 2-3 bona babona ngani ngamakhaza, hayi sibuhlungu, abantu bazaphindisa ngevoti.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-TRCC, elikhweze izolo udaba lokuvota kwabakubutho lamapholisa emthethwandaba, lithi kalisoze lamukele impumela yokhetho lwabavote ezinkambeni ngoba ukhetho lweposo lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla leli lithi ikomishini yezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, yephule umthetho ngokuqhuba ukhetho lwe-postal voting lolu ezinkambeni njalo lokudinga amaphepha okuvota ingazisanga abancintisa kulolu khetho. Umgcinisihlalo we-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba utshele intatheli zindaba izolo eHarare ukuthi kuliqiniso ukubana sebevota ezinkambeni labo abazahanjiswa endaweni ezitshiyeneyo ngeviki ezayo kuqhutshwa ukhetho. Uthe amabandla wonke kawavunyelwa ukuhlola ukhetho lolu ezinkambeni zamapholisa lamasotsha, kodwa i-TRCC yona ikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ithi konke lokhu ikwephula umthetho. Ithi ibandla elibusayo lesaba ukuba amapholisa alakho ukuvotela amabandla aphikisayo njengalokho kwenzakala ngo-2018 eHarare lapho avotela khona umnumzana Tendai Biti owayekumanyano we-MDC Alliance owanqoba umnumzana Terence Mokhupe owebandla leZANU-PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa ngokubandla le-TRCC endawonye lomnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee. Unkosazana Mlotshwa usungula lingxoxo.
Nxa ukuthi kuyinto engethu siyo kabasekele election day si observe kabasekele sibe lama polling agents khona lapho ngenxa ukuthi sabake bakunanzelela ukuthi ubithi wake wawina kuthi ukuthi bona sebe kugwema ngokuthi bayenze i command voting akwenzi babuthi ube ukuthi ube ngumdlali wegame uphinde ube ngu referee futhi akube lamanye ama referees that are outside ZANU PF let people vote kube lama independent people who are going to be looking at that vote we need that it's very important
konlapho ke kwalethe ikonga lokuyahlupa ukhanyazani bathi o referee is ZANU PF o referee is ZEC
I feel uqiniso ukuthi ama police abo ke ngabe ZANU PF they are supposed to be apolitical although sikwazi mhlobo ukuthi akuna vele umuntu ongaba apolitical whether umpolice whether ngumsocha kumbe ngumfundisi mbekweni ulakho alakho elidluzweni akaza bakwazi ukuthi hayi mina ngifuna ukuhamba ngehlangothi lona so akulatembeke nani labana abenza lokhana bakwenze vele kuhlela kusenziwa njalo mnyaka yonke akukaze kutshintshe bavota njalo vele lina ama-polling agents enu akhona avunyelwa ama-observers akhona avunyelwa sasingeneni ama-polling stations wonke lawo athe khwabalala all over the country singeneni siyenza i-election yethu nxa omunye esenqotshiwe avume kuhle modestly so that at the end of the day sike sifake izimbabwe phambili asiufake into zama-polling phambili we must learn ukuthi ona mina lawe sakhelene zinini akumelanga ukuthi kona siphoqiswe yilokho okwenzakalayo okuzenzela mhla ka-23 after mhla ka-23 kumele sihlangane kwo-city club kumele sihlangane kubo bani bani sibe sonke endaweni esibe
yiyindlela
okumele sibaayo into leyo
siyakuzwa kolite nxa kusenzakala konke lokhu umamlojwa pho ukhetho luza qhutshwa njani
mina ngibona ngani ugolide u-addressa i-issue wrong the issue is akusikuthi thina sithi amapholisa ngawezanu hatshi asithongo njalo sithi amapholisa kawavote ama-eu observers lamanye ama-observers a-accredithiweyo ekhona la ma-polling agents ethu yazisiwe esikwalayo kuphela yikuthi zanu ibe yiplayer iphinde ibe ngu-referee emetshini le esifuna ukuyidlala okungathesi nxa ama-election esebiziwe semenye zelwe kutsho ukuthi ubaba uNelson Chamisa yi-candidate in this election kutsho ukuthi ubaba uMnangagwa is a candidate in this election so akumelanga abe ngumphathintambo yena abe engu-candidate we-election asali sibili bantu bakithi igolide sakhelene sihlala sonke asikwali lokho kodwa sitsho ukuthi in order for the elections to be free and fair akuyenza ukuthi ube ngumdlali uphinde ube ngu-referee at the same time obviously impemba ngeke uzithayele wena xa lisenza into wrong kubi ukuthi amapholisa enziswe i-command voting kabavote okusemtandweni yabo abakufunayo antsho ivoti liyilungelo lakho ivoti liyisikrethi yakho kanti abakhulu bamapholisa bafunani ekuvoteni kwama-subordinates abo bebayenzisa i-command voting yikho kuphela esikhuluma against we are just saying you cannot be a player and a referee at the same time
giba khonapho golide
umamlojo ayisiko vele khonoko thina njengezanu PF asiko kwaba vela sivotisi lathi siyiplayer njengathi asivotisi vela asifiki indawo thina kwapha lathi simelele ukubona kona sure emapholiseni kwapha sizathola amavoti amangaki kuphela njengoba lani limelele impumela efana nayo athina asikho ndawo lingasifaki njengezanu PF phakathi kwabantu even emapholiseni enkambeni ukuthi benze njani i-adressani bona lingafaki izanu PF phakathi yikho lapho eliphambanisa khona sesithi izanu PF siyenze so a-a wothina amapholisa ayenze so siqedelane labo ngoba lathi sifuma kwazi kanti uba bakwenze njani khonaana khona ngale kumbe nxa kuyizeki asine izeki sifuma kwazi izeki kwenze njani khona ngale ngoba lathi sinjani sifanana lani mama asitshaye impemba thina la thinapha simelele ukudlala inguqu lapha silabo peter dlovu labo konjela esitedium lapha sifuna ukho ezenye indlela ongasoziyibone
mamamlotho
hhayi lamele ukugcina yokuthi hhayi ugolide ngiyambona ukuthi yena he is playing to the gallery he knows ukuthi expecting a win from i-command voting le abayitholayo kubi nxa kade bekubona ukuthi yinto embi bekumele ngabahlaba umkhosi njengathi ukuthi nansi zekhi isiyakwenzisa i-election ama-stakeholders wonke engekho present kutho ukuthi they tend to benefit from whatever is happening emapholiseni that's why bengakahlabi ukuhlaba umkhosi nasihlatshisa umkhosi yikuthi we feel ama-observers kumele abekhona ama-polling agents ethu kumele abekhona ama-ballot siwabone ukuthi ukuvota yonke into ihamba ngendlela njengoba i-election ihamba ngendlela uqinisile sibili ugolide upeter ndlovu wabunelson chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqunileyo
unkosazana Nonhlanhla Mlotsha ngoibandla le-TRCC. Ubexoxa endawonye lelunga lezano PF umnumzana Joseph Chuma. Amalunga amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhangasela ukuba ngamalunga edale lePhalamende emela inkulumane abe lengxoxompikiswano lapho athole ithuba lokuveza afisa ukukwenzela uZulu engakhethwa ngeviki ezayo. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Inkokheli zamabandla ezombusazwe ehlukeneyo zihlangene lezakhamizi zenkulumane kobulawayo zikhuthaza uZulu ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho lolu ngokuvota. Okukodwa okuvele kulabo abafisa ukumela lumuzi edale lePhalamende yikuba bonke bathembisa ukuthi bengavotelwa banqobe kulolu khetho bazaletha inguquko bathuthukise ilokitshi leli njalo bamele uZulu ngendlela emqotho. Umnumzana Desire Moyo oncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ukhuthaza abahlali benkulumane ukuba basukumengelanga lokhetho bayevotela inkokheli ezabamela ngokugcweleyo.
Ngilifisela ukuthula, ngilifisela ukubambana, asihlaleni sazi ukubana ilanga lokuvota ngomhlaka 23 August, njalo afayo sivotele nini inguquko, sivotele nini i-CCC elabakhokheli abaqotho abazadinga ukuletha utshintsho kithi sonke.
Unkosikazi Nompilo Bhebhe ofisa ukuvotelwa oyebandla leZimbabwe African National Congress uthi ulesifiso sokuthi angene ukuze lengezwe inani labesifazane edale lePhalamende.
Seems I'm the only candidate ongumama obe ekhona engukhangelelayo ukuthi let's advocate for omama ukuthi sibele izibindi sokuma kupolitics.
Umnumzana Andrew Ndlovu omele ibandla lezaphu laye odinga ukumela lesi sigaba ePhalamende uthi bazimisele ukuthi balandele umthetho sikhathi sonke.
Come 23 August kumele ngingene ngimele ePhalamende, ngimele abantu benkulumane constituency, ngikhangela ukudefenda iconstitution yelizwe okuyiyo abayivotela ngereferendum.
Umnumzana Freedom Murechu inkokheli yabatsha kobulawayo ekubandla lezanu PF njalo emele ibandla leli kukhetho lelunga ledale lePhalamende uthembisa inguquko enkulumane nxa izakhamuzi zingabakhetha ukuba ngabameli babo.
Ubulawa omhle athi simaze ngobulawa omhle setshintshe waba ngokunye, kumele sisebenze ndawonye imigwaqwa ifile, akula manzi, amanzi ayahamba, amaparks abantwana abasenendawo zokudlalela, amasiwa ageleza everywhere.
Unkosikazi Hilda Banda, umhlali wenkulumane, ukhuluma ngokwelatshwa akuthole mahala lamhla phansi kohlelo lwezakhamuzi oluqhutshwa lilunga lezanu PF elincintisa lifuna ukumela inkulumane.
Bengingazi ukuthi kulohlelo ngahlangana lalo, kodwa into abangenzele yona bengingayicabangeli. Ngiyagula ngila, amaphilisi ngiyaswela, ngilamali yokuthenga wona amaphilisi okufanele ansize, kodwa namhla ngize ngawatholi.
Inhlanganiso eyezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association ndawonye leye-Election Resource Center zihlanganise izakhamuzi zenkulumane ndawonye lenkokheli ezifisa ukubamela edale lePhalamende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga abancintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima edale lePhalamende baya phambili ngemikhankaso yabo bethembisa uZulu wePlumtree inhlelo zentuthuko. Omunye wabo ngunkosikazi Bekezela Maplanka omela ibandla leTRCC.
Ibulilima constituency from 1980 Isaac Bele candidate engumama. Mina ngingumama wokuqala okuma ebulilima, ngimelela isigaba sakithi sebulilima. Njengoba kunjalo nje kunengi lesikhangelane lakho ukuthi sikulungise ku-constituency yebulilima. Okokuqala ngizakhuluma ngemigwaqo. Imigwaqo vele kayihambeki. Sileyo mgwaqo osuka ePlumtree siya kondolwane kawuhambeki, imota zihamba nzima. Silo mgwaqo osuka ePlumtree via Dombodema usiya eHingwe kawuhambeki, imota zihamba nzima. Ama-bridge afile, imota zichapha nzima. Ikakhulu isayidi leHingwe khona ngale kule bridge eliyingozi kakhulu ezimoteni. bese ngikhuluma ngomgwaqo Plumtree via Machinge ufile akuhambeki ngikhulume njalo la ngomgwaqo Plumtree Mathangani ngomgwaqo ofileyo kakuhambeki Madlambuzi Road ufile kakuhambeki usiyafika eBhambathi yonke imgwaqo engiyibalileyo imoto ingaphuma kuphela ihambe iyabuya ingena egarajini ngokunjalo ke silomlando ukuthi silungisele abantu bebulilima umgwaqo ngoba kabala ndlela zokuhamba kulamabhasi ayihamba khona ngale imigwaqo yonke nale engiyibalileyo abanikazi bamabhasi bagcina bekhipha ngenxa yokufa komgwaqo bese ngikhuluma futhi ngezikolo indaba yezikolo ibuhlungu kakhulu ngoba abantwana bafunda kachana izikolo zindlutshwana esigabeni sakithi sebulilima abantwana basuke ekuseni ngo-4 baze baphenduke ntambama ngo-7 umango uhanjwa ngabantwana mkhulu kakhulu engingafanisa lokuthi umntwana uhamba 10 kilometers ukuya esikolo 10 kilometers ukuphenduka ngeviki umntwana uhamba 100 kilometers
Yebo uthi zonke lezi zinto izanu yehlulekile ukuzenza kodwa yona ithi isilethele uzulu intuthuko ithi umnotho usuzinzile kanti lemgwaqo okhuluma ngayo izanu ithi hayi imigwaqo isilungisile njalo iyalungiswa
hajj ayisikho ngoba kunje ngikhuluma abadala bavele bahamba nzima imango yonke nale engiyikhulumileyo abadala izibhedlela ziyabashotela kakulamanzi konke khona lokho engubalileyo izinto ezamazama azizange ziathendwe akulamuntu akwanaka ukuthi azilungisele abantu bebulilima ngokunjalo ke ibandla engililandelayo ibandla engilimeleyo ele-CCC lithembisa ukuthi lona liyivandla elimelele uzulu wonke weZimbabwe njalo nxa liwina liwinela umuntu wonke linqobela umuntu wonke oseZimbabwe linqobela isizalwana sonke seZimbabwe konke okuhluphayo ukukhangelane lemsebenzi ukukhangelane lobunzima bamanzi ukukhangelane lezibhedlela zona lezi senkinga kukhuluma ngazo ibandla le-CCC lizabona ukuthi abantu baphila kahle zonke izinto zona lezo ziyalungiswa
Unkosikazi bekezela amaplanka ngowe-CCC oncintisa edinga ukuba ngumeli webulilima ephalamende. Sixoxe njalo loncintisa kukhetho lunye emele izaphu umnumzana Atwell Ndlovu.
Thina njengozaphu into esithembisa abantu ukuthi amandla ezabelweni ngolimi lasemzini abathi devolutional power nokuthi ukorruption ubusela. Ibuqede ngazo zonke indlela njengoba lamanga lawa akhulunywa iqembu lezanu eliyibe elibusayo sifisa or sifuna njengaba ukuthi abantu bezizwe bekhululekile ngoba yinto eyalwelwa ngabantu bengaphansi kwezaphu futhi balwela ilungelo lokuthi bevote ivote labo lihlonitshwe
Inkohlakalo okhuluma ngayo lizayilwisa njani lizayiqeda njani ngoba umgabe wayichikona lokhi khona la namhlanje umnankagwa uthi ulwisana layo kodwa lokhe igxilile
njengoba sibeka nje ukuthi sikhuluma nge-evolution of power amandla ezabelweni hayi okukhona kathesi abakwenza sengani i-devolution of power sikhuluma ngamandla ezabelweni njengabantu abemathebeleleni south sifisa ukuthi uma singanqoba kulolu khetho abantu bemathebeleleni south sikwazi ukuzikhangelela umnotho wethu sikwazi ukuzikhangelela abantu bangakithi sikwazi ukuthi wonke umuntu uyathola ezimpila kahle uya esikolweni uya zonke izidingo zoluntu sihlangabezane lazo kuthi ama-ofisini kahulumende senze ngesiqiniseko sokuthi ubugebengu bona lobo bajiwa umgaba obuloko buqhuthwa ngumnankagwa
Umnumzana Atwell Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima edalele parlamente emele ibandla lezaphu Oncintisa esigabeni esifanayo emele ibandla lezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi kaphendulanga imibuzo esimthumele yona lanxa ebethembisile kwanele mthwakazi omuhle likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Olivaleliswayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.